Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kulamukela ku Studio 7 ngesonto mhla 23 uzibandlela 2022 uKip Dube. Endabeni zethu namhlanje, kuyaxokozela okumangalisayo kubandla le-MTCT olukusizana Dokozani Gubhe othi ucela ukusekelwa ngoZulu.
Iphathi yona le iqamuke phakathi kwaba lelinye ihlandla laphana kwaba lelinye ihlandla lapha, so akulelinye ihlandla elingathi liyaxotsha elinye ihlandla.
Uhulumende weZimbabwe ukhuthaza uZulu ukuba aqhubekele phambili ezivikela umkhuhlane we-COVID-19 noma lisehla inani labantu ababanjwa igcokane le-coronavirus kule Zimbabwe.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated.
Singathintani mahlayana, sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke siyehlatshwa.
Umculi olodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla eWarren Hills Cemetery eHarare.
UZex mina ngiqala ukumazi lami ngisangumfana.
Sizakwethulela ezamasiko ezabatsha ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kuyaxokozela kubandla le-MTCT kulandela okwethulwe ngunkosazana Dokozani Gubhe ngolwesihlanu. Obike ukuba nguye osekhokhela ibandla leli ngoba umnumzana Douglas Monzora uzixotshisile kulo ngokuthi ukhokhela ibandla le-MTC Alliance. Abantu balemibono etshiyeneyo ngodaba lolu ngesikhathi uMonzora esithi lokhu ekhokhela ibandla leli ngoba wamiswa uMagubhe okwesikhatshana uba lilunga le-MTCT ngolwesine. Ubathobele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMagubhe uqhubekela phambili esithi uxotshe uMonzora ngenxa yokuthi ulobe incwadi ebikela iZimbabwe Electoral Commission ukuba nguye osekhokhela i-MTC Alliance. UMagubhe uthi ucela abantu bamsekele njalo uhulumende ledale lephelamende bengangeneli kulolu daba.
Iphathi yona le iqamuke phakathi kwaba lelinye ihlandla laphana kwaba lelinye ihlandla lapha, so akulelinye ihlandla elingathi liyaxotsha elinye ihlandla. So mina ngizaqhubeka ngisephalamende, ama-MPs azaqhubeka esephalamende, so yikho kumele kube khona. Yikho libonile ngizama ukucebisa amanye amabandla ama-political parties, ngacebisa le-parliament njalo, ngacebisa le-ministry of local government, ngacebisa le-ministry of justice ukuthi siyalicela bakithi alike liyekele ukungenela iindaba zethu. Iphathi leyi isiqhamukane phakathi, so kumele ukuthi khona lisitrithe ngendlela efana nayo. So yikho esikukhangeleleyo and sizahlala sephalamenti umsebenzi wethu ngokuthi sibone ukuthi siyarepresenta amaZimbabweans. Ngithanda ukuthi ngibonge ama-members ethu e-MDC lamaZimbabweans zonke nje jikelele ngosekelo abasinika lona. Ngisithi bakithi ngicela ukuthi lihlale lilokhe lisisekele. Mina njengoba ngikhulumile ngisisebenziseni, ngifuna ukulisebenzela amaZimbabweans amahle. Linginika ithuba ngilisebenzele, ngenze lokhu nami ngikukwanisayo.
Kodwa uMonzora uthi uMagubhe wenza okungekho emthethweni njalo usemisiwe okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla le-MDCT. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla leli uthi abantu ezabelweni eziningi basekela uMonzora. Uthi uMagubhe udlala ngabantu.
Cileke ukuthi ama-provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni ku-Extraordinary Congress ka-27 January, njalo lokuthi basasekela i-constitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla, njalo bakuveza sobala ukuthi ugobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani. Useparlamente nje namhla uMagubhe wangena endaweni kaMakhumalo owakobulawayo uThabita ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabita wayehambiswe eParlamente.
Umnumzana Ntando Ndlovu umcebisi kaMagubhe uthi abantu abaningi bayamsekela.
Cileke ukuthi ama-provinces asekela ubaba uDouglas Monzora ukuthi wakhethwa ngokusemthethweni ku-Extraordinary Congress ka-27 January, njalo lokuthi basasekela i-constitution yebandla lazo zonke izimiso zebandla, njalo bakuveza sobala ukuthi ukobisa indima ayaziyo ukuthi ilinywa njani useparlamente nje namhla uMama Khuphe wangena endaweni ka Makhumalo owakobulawayo uThabitha ngenxa yokuthi umthetho uvele uqondile ekutheni uThabitha wayehambiswe eParlamente.
Lokho kusekelwa njalo ngumnumzana Lungani Ndebele unobhala webandla leMDCT kobulawayo wathi uMakhuphe ulandele isisekelo sombuso webandla ngoba kuyikho abakuthembisa uZulu.
Ngifuna ukukubeka kube clear ukuthi khona uMakhuphe ekaphumanga ndawo kumbeforme ifaction umbunjani kulabanye bethu abaphumileyo endleleni yesisekelo sombuso. Thina ke lo mama uMakhuphe into esiyibone ingafanelanga ukuthi siyenze ngoba yonke yonke indlela esilwa ngayo ku politics zakulwa ngendlela esemthethweni ukuthi silandele labana abantu sebephumile kuthi ukuthi ibandla liyabe lingaseyilo ibandla ngoba ibandla lilezinqumo zalo elizisebenzisayo.
Unkosikazi Wayne Fuyane umhlali wakobulawayo laye usekela inyathelo likaMakhuphe.
Isinqumo esenziwe umama uMakhuphe lesimna ngisibona siqondile kakhulu ngoba nxa sikhangele kuhle ukuthi lathi khathi esemhlubulweni lo weMathebeleland sibe lenkokheli evela kithi ngapha kulokuthi sibe sibuswa ngabantu abavela kulwana omunye umhlubulo ngoba nxa sikhangela even lezinto nxa zisenziwa kuyabe kulobandlululo. And njalo futhi okunye kuhle ngoba umuntu wesifazane isikhathi esiningi umuntu wesifazane uyeyiswa usekela ngoba lokhu kuyabuilda i-women empowerment. Kungaba kuhle ukumbona sibili esiba ngomongameli sibone ukuthi khona ilizwe leli yena angalithuthukisa alifikise ngapi.
Kulabanye abasola okwenzakala kubandla leli, omunye wabo ngumnumzana Mlamuli Sitsha.
Isenzo sikamama uKhuphe yasimangazi ngoba ngakhangela even ukukhuphuka kukaMonzora ekubeni abe nguye umkhokheli webandla eliphikisayo leMDCT. Kwaba khona kuba lengxabangxoza lapho mama uKhuphe ayesala khona ukuthi unqotshiwe langa kuvele kulo budlwangudlwango obukade bukhona. Kodwa kuphinde kusitshengise njalo ukuthi ibandla eliphikisayo leMDC libandla elingahlelekanga, ibandla labantu abathanda ukuba yibo ababusayo. Kutshengiseka ngenxa yokuthi sithi split kaningi-ningi njalo angiboni lisiba le-future kwezombusazwe eZimbabwe.
Kulabanye njalo abasekela uMonzora, umnumzana Thulani Khumalo umhlali wakobulawayo uthi uMonzora nguye owakhethwa ngabalandeli bebandla leli.
Sahamba eCongress kwabe kuphuma ukuthi uDouglas Monzora nguye onqobileyo ukuthi. Kodwa ke singathi akhangela siyabona ukuthi kulezinye izihwaba ezisuka zibe khona ezabe zifuna ukukhokheli zingafuni ukuthi zivume impumela yokhetho. UDr Khuphelayo sethe uselelakhe ibandla wabhazuka waye leceleni. Lokhu kuyingenxa yokuhwaba lokungafuni ukuvuma ukuthi omunye umuntu lakho ukuthi anelise ukukhokhela. Thina silokhu sibona uMonzora enguye okhethiweyo ngoba nguye waphumayo eCongress enqobile.
Unkosikazi Betty Thwala umsekeli kaMgcini Sihlalo eMathebeleland North kubandla leMDCT ukhiphe umbiko wokuba abavumelani lesinqumo sikaMakhuphe esokuvula elinye ibandla leMDCT. Ubeke sobala ukuba bami loMonzora sebexabana esabelweni seMathebeleland South ngokwenziwe nguMakhuphe. Ezinye izabelo kubikwa ukuba zisekela uMonzora loba ukukhanya engani kulabantu abasabalalisa imbiko yamanga ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingobathabile Masuku.
Uhulumende wakweZimbabwe ukhuthaza abantu ukuba beqhubekele phambili belandela isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi lisehla inani lababanjwa ligcikwane le-coronavirus elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
UDokotela Agnes Mahomva okhokhela inhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 ehofisini kamongameli uthi liyehla inani labantu abathapha igciwane le-COVID-19. UDokotela Mahomva uthi loba kunjalo kumele uZulu alandele iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo ezethulwa yinhlanganiso eye World Health Organization.
We must social distance, we must wash our hands with soap and running water, and yes, we must get vaccinated. We need to make sure that we are complying with all the recommended measures if we are serious, if we want this epidemic to end soon.
Singathintani mahlayana sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke siyehlatshwa phezu kwakho konke. Kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane.
Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amabili 218 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Uzulu yena lanxa esithi uyakuzwisisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuba beqhubeke bezinakekela, uthi indlala yiyo esibangela ukuba bephule ezinye zalezo ziqondiso. Omunye walabo abathi uMangoye uselala eziko selokhu lolu bhubhane lwaqhamuka ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 ngunkosikazi Zandile Nkala, isakhamuzi se-Alexandra Park eHarare.
Lokuthi sizincedise njani njengabantu abaziphilisayo. So vele ilizwe lethu vele kalilawo umsebenzi ngaphandle kokuthi siziphilise. Sithwele nzima ngokusebenza. Sithwele nzima kakhulu kakhulu, sithwele nzima shem. Sicela ukuthi hey ingane bengasikhangelela ukuze lathi sibe kwazi ukuncedisa abantwana. Siyakhala kakhulu ngabantwana, siyakhala shem.
Unkosikazi Nkala uthi abantu abaningi badinga indlela zokuziphilisa ngesikhathi kumemetheka igciwane le-COVID-19.
Abantu baningi kakhulu lapha abaphila ngokuziphilisa, ngokuthengisa, ngokuzisebenza, kodwa kuyasi-affecta futhi ku-lockdown ngoba kuyaphangiswa ukuvalwa, njalo le mali iyabe ingekho, ikakhulu thina lapha esidayisa ezitaradeni. Hayi, siyahlukumezeka, sikwazi ukuthi senzeni. Amapolisa ayasihlupha, i-city council iyasihlupha, so sigcina singasakwazi ukuthi kumele senzeni.
Umnumzana Bukhosi Nkiwane ohlala koBulawayo uthi kumele kuvulwe konke elizweni, imisebenzi yenziwe, njalo abantwana bebuyele ezikolo njengalokho obekusenziwa lungakaqhamuki lolu bhubhane.
Uba sesikolo kuyabalibazisa kwesikhathi balibale ngokuthi abanye bagcina sebesenza into zokuganga ngenxa yokuthi asela lutho abalwenzayo at their age, betshona behlezi bengenzi lutho. Of course siyakwazi ukuthi bazabe sibafuqa njengabazali ukuthi bebe bebala besezindlini lokusebenzisa amafoni bebala besenza yonke into ezinjalo, but ukuba sesikolo kuqakathekile. We need ukuthi abantwana babuyele ezikolo bekwenza physically education.
Kodwa eyinye ingcwethi kwezempilakahle uDokotela Mandela Ncube ukhuthaza uzulu ukuba aqhubekele phambili ezinakekela, okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 yeza njengeflu, ayibangelwa yibacteria, ayibangelwa yivirus, but asikatholi ukuthi ingatshintshwa njani. Awukabi le-treatment. So into esingabakhona ukuthi abayenelisa ukuvaccinatewa ngabahambe bavaccinatewe ukuze bangatholi umkhuhlane lowo ngalula.
Kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 228,179 asebehlolwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ka-2020 batholakala belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Asebephephe kumkhuhlane lo bedlula kancinyane isilinganiso esifanayo 212,993. Umkhuhlane we-COVID-19 so wabulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu eZimbabwe 5,292 usukela ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqembu lenguqu eleComoros selisele lingelabonozinti kulandela ukuhlaselwa kwababili umkhuhlane we-COVID-19. Kulabadlali abalitshumi lambili 12 abaphathwe umkhuhlane lo kusukela izolo bagoqela onozinti ababili. Unozinti wesithathu ulimele. Lokhu kubikwa i-Associated Press. Amasosha alwisana enkambeni ezijiyeneyo kwele Burkina Faso loba uhulumende esithi lokhu esembusweni. I-Reuters News Agency ibika ukuba ukulwisana lokhu kuqale ekuseni namuhla. Akwaziwa ukuba kwenzakala ngikolo manje uhulumende. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lwemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi sebevumele amanye amazwe ase-European Union ukuba ahambise izikhali kwele Ukraine elilakho ukuhlaselwa ngele Russia. UBlinken uthi kukhanya engane ele Russia selilungisele ukuhlasela ilizwe leli lisenzelwa ukuba lingangeni kwinhlanganiso ye-NATO. Umongameli Joseph Biden wakwele Melika uthi ele Russia lizimisele ukungena elizweni leli ngenkani. Ngakho-ke ele Melika lizaphindisela ngendlela ezwisa usizi lokhu kungenzakala. Soke isikhathi sezamasiko.
Nganamasiko senzi bomandla. Ngilo baba mkhulu babelobola.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sixoxa lomnumzana Elijah Singene Mpofu khona ngale ke kosivalo enkayi ngokubikwa kwesisu. Ye sacina-ke sixoxa ngokunye ke okujiyeneyo ngeviki ephelileyo. Akuqhubekele phambili utshela abantu ukuthi kuvele kuhamba njani kungoda baloli
ekubikeni kwesisu lapha. Phezu kwembuzo esesivele sayibetha eyayibuza inkazana ngabakwabo ngalo mthwalo, khona futhi omunye ababewubuza, babebuza ukuthi pho kuyini olakho owakuphiwa ileli jaha okubonisa obala ukuthi liyathandana. Kwakuqakathekile lokhu phela ngoba nxa basebefika khona ngale kwakungafiki kupho kuba nguyeye nje. Kwakuqala kubuzwana imibuzo, babebuza zazibuza izalukazi ngoba kwakuhlangana phela umndeni ukuthi liza lapha nje lalo mthwalo lisithi ngowalapha ekhaya, kuyini elikuphetheyo okutshengisa obala ukuthi leli jaha lalapha ekhaya yilo umnini walo mthwalo. Sebeza kukhupha-ke lokhuyana ababuye lakho inkazana eyayibatshengise khona. Kungaba yisithombe saleli jaha, kungaba kumbe ithayi yaleli jaha, kumbe nje okunye nje abaye bekunikele okutshengisa ukuthi bayathandana.
Ye siyakuzwa kakhulu baba Singene. Okunye-ke
kuza kuthi-ke lokhu sokukhutshiwe kwabekwa phambi kwabo abakwabo kajaha khonapha enkulumeni, hhayi hayi zizwa-ke sokuvunyelwana, hayi nguye sibili, hayi anti mfana nguye, hayi ye yini sibili, kuyabe sokulobufakazi. Sokuza kuthi-ke khonapho nxa sekunjalo yona leyani imbuzi esikhulume ngayo okucolwa ngayo lo mthwalo yayithathwa khonapho isizabulawa ifike imiswe phambi kwexhiba lapho begxabe khona. Sekuza kuthi lowana kumamkhuba aphume ayikhangele ahlale phansi njengoba yabe ngumama ayikhangele ukuthi yimbuzi eyiyo yini abayifunayo. Kwakungafuneki imbuzi enduna engathenwanga, kwakufuneka intondolo. Kungaze kuthi lilethe imbuzi engathenwanga yayihlawulwa futhi ukungathenwa kwayo. Nxa yayingensikazi kwakungafuneki ukuthi ibe yimbuzi emithiyo. Nxa-ke konke lokhu sokuvunyelwa ukuthi hhayi imbuzi ilungu lisibulawa-ke sokusuyona lanimkhube esike sakhuluma ngayo. Kuza kuthi-ke nxa sebebiziwe laphana sebebizela ukuthi bazegwetshwa yomthelo babe bewuvumile, babefika khonale bagwetshwe ukufohla umuzi abaye babesithi yinkomo, bagwetshwe idameji yinkomo futhi kwabanye. Sekukwenzakele konke lokhu kwaqeda yona ngedameji, sokuzaqaliswa-ke ukubizelwana ukangaziwe ukwenzela ukuthi phela nxa esegwetshiwe wakhupha idameji wakhupha lo fohle umuzi wakhupha ufohle umuzi wakhupha kangazwelwana usengumkhwenyana ogcweleyo usezahlonitshwa ke lapha ekhaya unxa efikile omamazala bakhe bagaxe amalembu bagaxe imigaxo sebe mhlonipha ngokugcweleyo
silugqiba lapha udaba lwethu lwanamhlanje besilobaba u-Elijah Singele Mpofu kuna ngale kosivalo enkayi
senganamasiko
wesenzi bomandla
baba mkhulu
babelobola
sike sizwe ezokholo lesikristu
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sihlangane bazalwane sowezalekayo enkosini njengoba nje sike sakhuluma ngokuqamuka komnyaka silokho siphakathi kwayo inyanga yokuqala le labo kwaphiwa khona iziqondiso kumose u-Aaron eGibhithe njengoba sibalile kuleya iviki ku-Exodus 12:1-5 namhlanje ke ngithanda ukubana ke sikhangele uverse 5 iwundlu malingabi nasici libe ngeliduna libe nomnyaka munye nilithathe ezimvini noma ezingosini siyazi ukubana izikhathi eziningi nxa umnyaka uqhwasa abantu abaningi bayazinikela ukubana umnyaka uqhubeka uze uye emaphethelweni baza kwenza lokhu lalokhu 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 kuhle ke lokho ngobana uyabe ulethemba ukubana umnikazi wempilo uyabe ukugcinile ungazake uphonge ukuthi uphilela umzuzu nalowo uyabe lawe ulethemba lokuthi uNkulunkulu uzakugcina ukuze kufezeke amaphupho akho into enhle leyo ngenye indlela kuyabe kuyikukholwa ukuthi ukhona obambe impilo yakho oza kulondoloza lowo mnyaka usukela enyangeni yokuqala kuze kuyofika enyangeni yokugcina kodwa-ke lapha-ke into engifuna siyikhangele yindaba yokuthi iwundlu malingabi nasici kungaze kwaba le nto eyisikhubekiso kulokho ofuna ukukwenza uqalisa ngenyanga yokuqala yomnyaka nxa mina ngibala indaba le yebo ngiyayibona kimi yedlula ngale kwamawundlu ezimvu lembuzi indaba engiyibonayo lapha yikuthi ingabe yini oyenzayo yenze ibe yinto entsha njengoba umnyaka wedlule ziningi izinto ezenzakeleyo kuningi esikubonileyo okunye kwakhona kusingcolisile yikho-ke uNkulunkulu uthi nxa umnyaka uqalisa kasiqaliseni ngezinto ezingenasici ezinanzelela ukubana iimpilo zethu kumele zizame ukuhlala zinezihlambululileyo phambi kukaNkulunkulu nabantu into ezedluleyo kazedlule lobubi bazo lezi ezimbi lokonakala kwazo siyabazi ngamunye ngamunye lapha esona khona thina njengabantu njengemuli njengomphakathi njengesizwe lapha esona khona uNkulunkulu uthi qalisa-ke umnyaka uyasinika ithuba elinye kuthi thina esaphilayo kasiqalise nini umnyaka ngezinto ezingelasici nxa zikhona izinto ezenzakalayo sivumene ukubana zenzakala kazisale khona le ku-2021 ku-2022 kazale abantu abafuna izinto ezingelasici nxa ukade ugijima lezinto eziphambanisa impilo yakho leyabanye zithiye emuva ngesilungu bathi start on a new page kwenzela ukuthi nxa lumnyaka u-2022 uqhubeka usiya phambili kubonakala ukuthi ngiqalise kuhle ngokuba umuntu enyama kungenzakala ukuthi uphambanise kodwa zama ukuthi uqalise umnyaka ngezenzo langemikhumbulo engenasici kuqula inhliziyo yakho ikwenza ube ngumuntu ongcono kulabo ohlala labo njengoba uthi undlali njengoba ngabemuli kanye labo emphakathini asikhuleke uNkulunkulu busisa inhliziyo zethu sikhohlwe ngokudlule ngoba uyasixolela wena sikhangele phambili siqalise umnyaka singela sicci.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Wenze midlalo obe ngumqeqeqi weqembu leZimbabwe Warriors uNomeni Mapheza uthi nguye okumele ediswe umlandu wokwehluleka kweqembu leZimbabwe Warriors emidlalweni ye-Africa Cup of Nations elokhu iqhubekela phambili kwele Cameroon. IZimbabwe Warriors yanqotshwa liqembu leSenegal lele Malawi kusibaya seGroup B. Iqembu leli selibuyele ekhaya. UMapheza utshele iStudio 7 ukuba kwehlule eCameroon ngakho ke ucela abantu bemxolele ngokwenzakale emidlalweni yeAFCON. Umhlabeleli obelodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla emathuneni eWarren Hills Cemetery eHarare. Abantu bedlula ikhulu baphelekezele uManatsa wacula ingoma eziningi kakhulu kusukela ngama-1970s. Umlondolozi Zindlovu usejolana lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu abakhulume kungcwatshwa uManatsa bancome kakhulu imisebenzi yakhe. Umfundisi Enoch Tigere oyezayoja uthe uManatsa ubesebenzela uNkulunkulu.
Ndingakazidza ukuthi mangumo anokusha. Ngafundi ukuthi amaphethelweni kuqakathekile. Mapheza serwayita baba Manatsa anokosha. Ukugqiba akwenzi baba Manatsa kumkhoba kuqakathekile.
Unkosikazi Maudi Mahlekete omunye owahlala loManatsa inkitha kobulawayo uthi nguye wacela uManatsa ukuba abe ngumfundisi wezayojama.
Into eyenzakala ngokuthi wayedlala lobaba lomkami benatha bonke utshwala. Benatha bonke utshwala isikhathi sakhona soneso ngoku wayebenatha sibiloko kuzwayo. So mina ngikuthi mina ngakhulela eZayoja ngayenda ngilomkami mama salami laye wayemzayoja uzasatha amadoda kaneyngane ngikhulela kuyabasho kodwa ngalokhu lokhu ukuhlangana kwabahlangana benatha utshwala kubhudeki umntaka ngabhudeka amaye Manatsa sihlala eBarlington Court etown emayadini. So waqhasa ukubuya endlini yami lokhu ekhuluma lobaba wayemuntu ehlupheka njabo. So mina inhliziyo yami yalokhu izokuthi ngitshumayizele lowo muntu. Kodwa sesangena into ichurchi ama-ichurchi eziningi sangena ichurchi ezizelokhu zenze kuthiwani ipostoli wathi hhayi amachurchi lokhu ngiyinto kodwa inhliziyo yami yalokhu ngibakhulekela ngenze ukuthi laba babekwazi uNkulunkulu ngoba into yayikhona ukuthi babesebehlupheka okokuthi vele bengasela yisho ukuthi thina sasitho baba singaholi imali sibathengele igrosali athi sibanika.
Umholi wenhlanganiso ye-National Arts Council uMnumzana Nicholas Moyo uthi uManatsa wabambanisa uZulu.
UZex mina ngiqala ukumazi lami ngisangumfana ehlabelela amathimu ebhora. After that ngimazi njengomuntu ole passion nge-transformation ye-industry yama-musician ukuthi be professional. Ube passionate yena ngokuthi abantu ngabe babambane bayekele ukufocusa on amabizo ngoba abantu abatsha ama-musician bathanda ukuthi kuthiwe mina yimubani yimubani.
UManatsa wazakala ngokuhlabela ingoma ezintathu ezadumayo zisekela i-Highlanders Dynamos leCapes United. Uchiye unkosikazi Stella Manatsa abantwana abayisithupha labazukulu abalitshumi lane 14.
Ngibuhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo kuyaxukuzela ukumangalisa kubandla le-MTCT olunkosazana Dokozani Gubhe othi ucela ukusekelwa ngoZulu. abasekela umnumzana Douglas Monzora bathi uMakhuphe wenza ongekho emthethweni. Umculi olodumo uZex Manatsa ubekiwe namhla eWarren Hills Cemetery eHarare. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngoGibbs Dube.